lokho kuphikisana ngemibono kuza ngemva kokuba abasakhulayo abalihlekana bekhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we-This Flag bakubone kufanele ukuncintisa bezimele hathi ukuba yingxenye yamabandla ezombusazwe njengalokho okujwayelekileyo. Umqondisi wenhlanganiso eye-This Constitution unkosazana Abigail Mupambi uthe osekusenzakala kuzophazamisa impumela yokhetho ikakhulu nxa kukhangelwa amabandla aphikisayo.
Uma sesikhuluma iqiniso linyamazana le ethiwa khona khona yiphovu ikhangeleka njengenyamazana ethuthe ukuthi izodivide amavoti ikakhulu ma sesikhangele i-opposition. Mina ngikwami angisiboni isizathu sibili ma sesikhangele ama-activist amakhulu njengophasta Ivan Mawarire ukuthi ngempela bebengaswela ukuthi basekele ubani ngobuningi bamaphathi lobuningi bama-alliance at this point to an extent yokuthi athi ngisasihambela ngedwa sibili sibili kuyabe kuyinto edanisayo. Mina ngokwami sibili hayi ngibona ngazathi kumbe ilwana umoya wokuzithela ukuthi mina ngedwa me myself and I yimi ngedwa engikwanisa ukuthi ngikwenze. Ikathi ke lokhuyana akuqakathekanga uma sesikhangele i-development esizwe sonke ma sesikhangele i-agenda esingathi national agenda eyabe ikhangelelwe ngabantu.
Okukhona Umpambi uthi yikwenza kwabantu asebethatheka ngodumo abathe babalalo ngesikhathi beqhuba imikhankaso etshiyeneyo bezimele osekubayenga ukuthi bathathe leli nyathelo lokuphatheka kukhetho bezimele hatshi ukuba yingxenye yamabandla aphikisayo.
Mina ngokwami sibili hayi ngibona ngazathi kumbe ilwana umoya wokuzithela ukuthi mina ngedwa me myself and I yimi ngedwa engikwanisa ukuthi ngikwenze. Ikathi ke lokhuyana akuqakathekanga uma sesikhangele i-development esizwe sonke ma sesikhangele i-agenda esingathi national agenda eyabe ikhangelelwe ngabantu.
Lanxa bengathandanga ukuthathwa amazwi abo bakhona njalo abathi le yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF elikhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emizameni yakhe yokuphazamisa amabandla aphikisayo ukuze angaze anqoba kukhetho lwalonyaka kizo zonke inhlangothi zalo kusukela kolukamunisipala olokukhetha abameli bezigaba emadaleni awephalamende ku-National Assembly laku-Senate kanye lolokudinga umkhokheli welizwe. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.